Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande. Obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 11 Mpandula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Kambe ukubuyiselwa isikhundleni sokuba ngumsekeli kamongameli welizwe kukamnumzana Thembo Mohadi kungakuveza ukuba uhulumende esilayo ngonjani.
Kodwa uhulumende uqonda ukuhudu labonabo abalamacala aziwayo asegcekeni.
Ukuchayelwa ihlombe umongameli Emmerson Mnangagwa ngokunqoba kukhetho okwenziwe ngunobhala jikelele womanyani wamazwe womhlaba United Nations kuthiya abanye bedanile.
Lokho kungabe kushiwe nginobhala umhlaba uhlangene akusho ukuthi kumele kube yinto osokungasetshenzelwa phezu kwayo.
Abanye bathi udlakela oluqhamuke izolo enkundleni yeBarbara Fields kobulawayo obekudlala khona iqembu leHighlanders leDynamos lukhomba inzondo esemphakathini ngokhetho olusanda kwedlula.
Yikho ngezwaka ingoma ezihlatshelwa ke abalandeli beHighlanders ingoma ezihlatshelwa abalandeli beDynamos. Kuyabe kuyizingoma ke ezitshengisela ke imihlobo yabantu okutshengisela ukuthi hayi imidlalo leyi ke kuba yimpi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kambe ukubuyiselwa isikhundleni sokuba ngumsekeli kamongameli welizwe kukamnumzana Thembo Mohadi kungakuveza ukuba uhulumende esilaye ngonjani. UMohadi owazisukela esikhundleni lesinyakenye ngemva kokuvela kwembiko ethi wayesiya emacansini lamakhosikazi amanye amadoda usephendukile usenguye omunye wabasekeli bakamongameli. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla.
Ngibone ngathi nje kakulani la yena uMohadi njengomuntu, kodwa ke ngibona kuyikukhomba indlela izinto ezenziwa ngayo kuZANU-PF. Uba nje isibonelo sokuthi iZANU-PF libandla elinjani. Abantu basakhumbula mhlophe ukuthi kanti vele uphenduka nje wayevele njengoba wayekhona kwakutheni. Izigigaba lezo esasizizwa zaphela zaphetha njani. Lesikhathi sakhona sesesifitshane. Aluba ngombono wami lokho engathi ngesilungu yi-system yenza kuhle, bekuzadingwa omunye nxa kuyikuthi lokho kusafuneka ukuthi umsekeli kamongameli vele kuzaphu endala. Bakhona basasekhona baphila abanye singabaqamba la ngamagama ababengathatha leso sikhundla. Kodwa-ke uthethe umuntu yebo waziphumela njalo laye yawa kumsenzi kutsho ukuthi wayekubona ukuthi uyinto lokhu ingxenye kuyamthinta sibili kakhulu wasesithi hayi ngcono ake aphume achawe ngumoya. Ngako ukubuya kwakhe kayisikho njengoba ngisitsho ukuthi nguye isiqu sakhe uMohadi. Yena lokhokhela indlela emlethe njalo lapha emsebenzini onalowo. Ngibona indaba ikuye kakhathali ngala ndaba ukuthi kutheni enxa kukhona la akwazi ukuthi angala uyawala ngaliphi wini okunye akwazi kube sokuthiwa walelani lo nembeza wafa kudala.
Manje nxa ukhangele amazwe angomakhelwane kumbe umhlaba wonke jikelele engaluthatha njani udaba lokubuyela esikhundleni sikamnumzana Mohadi?
Umbono wami uthi nxa laba bacubungula izindaba kubomakhelwane lamanye amazwe sibuyisela umuntu waba nendaba ezinjengalezo ayelazo, ngabona bama ngala sibila ukuthi kanti sivele singabantu abanjani. Angithi nxa sekuthiwe kwakhethwa nxa kuyikuthi asithi ukhethwa ngabe luhambe kuthi, angithi lalabana ababevele besehluleka kuhulumende odluleyo njengoba kuyinto yinye, angithi bebezabekwa eceleni kungena abanye abazancedisa ukuthi uhulumende lomtsha aqhubeke nge-page elitsha ngekhasi elitsha lokubusa. Bayazibuza ngabona labo ukuthi kuleli lizwe leZimbabwe kwenzakalani abantu bangenza lokho abakwenzileyo babe beceleni baphunyuzwe kunqathi bengathi sebephumule kumbe kuyabe sokucatshwa ukuthi abantu sebekhohliwe babukiselwe njalo isibonelo nangu lumama wabanja lesaka legolide AOR Tambo International Airport eSouth Africa kwaba indaba mlonyeni yakhulunywa kodwa ekugcineni ucina nje vele zihambela ingathi kakulalo nangu lalo umama othiwa umfumira wathiwa ulecala lokweba izimali landani ngabona ongu-minister we-labor ngangaphambana usebuyeni usenguseneni izinto zonke lezi abantu bazikhangela ukuthi kathi vele sibuswa ngabantu abanjani bakhona abantu yebo kakho ngelasici kodwa bakhona abangcono abangazelwa lutho kodwa uhulumende uqonda ukuhudu labo nabo abalamacala aziwayo asegcekeni.
Elo ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla ocubungula izombusazwe. Ukuchayelwa ihlombe umongameli Emmerson Mnangagwa ngokunqoba kukhetho okwenziwe nguNobhala Jikelele womanyano wamazwe omhlaba United Nations kuthiye abanye bedanile ngesikhathi abanye belokhe bethembe ukuthi inhlanganiso zamazwe omhlaba zizangenela kudaba lwempumela yokhetho lweZimbabwe. UNobhala Jikelele wenhlanganiso United Nations umnumzana Antonio Guterres uchayele ihlombe uMnangagwa esithi ekhuthaze ukuthi akhethe abesifazane kuhulumende wakhe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele locubungula izombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo.
Angikholwa ukuthi lokho sekungathena abantu beZimbabwe amandla okuthi balwele ekuthenini ukhetho kade lungakhululekanga. Ngicabanga ukuthi lo mzabalazo wokuthi kube khona ukuxoxisana phakathi kwamaqembu lamabili okuyizano PF ne-CCC kusadingeka ngaphandle kokuthi mhlawumbe uNobhala we-United Nations usetheni ngoba kumele sinanzelele futhi ukuthi i-United Nations ayingeni ekuthenini ilizwe nelizwe lomhlaba lona liyabe lithini ngokunye likubonayo kwenzeka kwelinye ilizwe ngoba uma sithatha izinhlangano ebekade siqaphe ukhetho beziningi okumangalisayo lezo nhlangano ziyezayo bika emakhaya la ebezivela khona ukuthi ziboneni ukhetho luhambe benjani amazwe omhlaba amaningi la ekhona siyakwazi ukuthi alandela lokhu inhlangano zabo akade bezithuma ukuthi sizoqapha ukhetho ukuthi sifike zabika ukuthi okunengike okuvelileyo kuzofika la sikhona ukuthi inhlangano eziningi ziye zashicilela ukuthi ukhetho kade kungasilo khetho olukhululekileyo olulandela intando yeningi. So lokho kukodwa lokho kungabe kushiwe nguNobhala umhlaba uhlangene akusho ukuthi kumele kube yinto osokungasetshenzelwa phezu kwayo ukuthi ingxoxo ezingadala ukuthi kube khona ukhetho oluzaqala phansi noma kube khona uhulumeni obumbano akusho ukuthi lezo ngoba kumele zingabe saqhubeka ngoba laba amazwe uma ethi kumongameli lono sezigcobile asikuthathi njengomongameli okhethwe ngabantu ngokukhululeka kwabantu beZimbabwe ayizukukunqanda lokhu United Nations ayizukukuvimba lokhu ayizukwatshintsha amazwe ukuthi abe nobudlelwano ebe wona engafuni ukuthi abe nobudlelwano ngiyacabanga ukuthi lokho uma ngabe kukuthi izano PF ingelakho ukwamukeleka emazweni omhlaba amaningi mhlawumbe adingwa izwe leZimbabwe ukuthi ezotshala izimali adingwa iZimbabwe ukuthi kube khona ubudlelwano ukuze umnotho weZimbabwe uthuthuke kuzayiphoqa vele izano PF ukuthi iye ezingxoxweni ne-CCC kuyoxoxiswana kubonakale ukuthi kuyiwa njani phambili ngoba okuzoba khona ukuthi ukulawuleka kwelizwe izwe kuyabe kungasekholula udicileleka komnotho phansi kuzobe lokho kuqhubeka kusiya phambili lokho okuzoletha incindezelo enkulu kuhulumeni weZANU-PF ukuthi abone kufanele futhi ukuthi into engasiza izwe ukuthi kube khona uxoxisana lokho yikho okuzozala okungase kwenzeke siya phambili ukuthi kungaba nokhetho olutsha noma kungaba nohulumeni wobumbano.
Hello ke ngumnumzana Zenzo Nkomo ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwobulawayo. Abanye bathi udlakela oluqhamuke izolo enkundleni yeBarber Fields kobulawayo obe kudlala khona iqembu leHighlanders lele Dynamos lukhomba inzondo esemphakathini ngenxa yempumela yokhetho olusanda kwedlulwa edlula ephikiswa ngabanye. Abalandeli beqembu leHighlanders basole uNompembe abathi bekumele anqume ukuba iqembu labo liphiwe umbekwa ipenalty kodwa yena wala. Imidlalo yamaqembu omabili la yandise ukuletha ukufuthelana kodwa abanye ngabathi ngabe abalandeli beHighlanders besebenzise ulaka abalutshengise izolo ukulungisa izombusazwe ngabe kuyalunga. Sixoxe lolandela izomdlalo umnumzana Edwin Dlovu ongukhansela njalo wedolobha lakobulawayo othi indlela amapholisa agijinyiswe ngayo itshengisa ukuba abantu bengabambana bengafeza izifiso zabo.
Kuyatshengisela ukuthi-ke uZulu weZimbabwe ma angamanyana iloba yini afisa ukuthi ayenze iyenzeka. Okuqakathekileyo ukuthi uZulu amanyane. Nxa uZulu emanyene kuyasebenzeka konke afika kufisayo akuba lula kakhulu. Kodwa-ke nxa uZulu engamanyananga akulanto angayenza. Yikho kufana-ke lo mnyaba wenkuni ezibambeneyo kumbe ngithi umthanyelo. Umthanyelo awungeke uqamule nxa unjalo utshani bubambene. Kodwa kutshani ngabukhipha munye ngabunye yena lisa ukuthi ubuqamule. Yikho kwenzakala eBarber Fields Stadium kutshengisele sibili obala ukuthi hatshi uZulu weZimbabwe angamanyana ulakho ukuthi anqobe ulakho ukuthi afeze izifiso ayabelazo.
Bakhona njalo abathi bona okwenzakale eBarber Fields yikuzonda kwabantu abazonde ngenxa yokhetho indlela impumela ehambe ngayo sebebona sokufana lalokhu okwenzakalayo enkundleni yomdlalo wenguqu. Ukubona njani wena lo
mdlalo wenguqu phakathi kwamaqembu athi Highlanders le Dynamos awubi ngumdlalo wenguqu kodwa ke kuba ke ngezepolitika. Yikho lapho ke abalandeli beHighlanders abantu beMathebeleland abantu bakobulawayo abayabe cabanga umbhuqazwe lapho abantu bakulo mhlubo lwelizwe ababulawa khona ngesikhathi senesane sisaziyo esegugrawundi. Yikho lapho abantu abatshengisela khona inzondo yabo lokungathandi kwabo kuncindezelwa abantu abavela kulo mhlubulo. IHighlanders ingadliwa yiCape United, IHighlanders ingadliwa yiManica Diamonds asozithole kulo dlame, kodwa IHighlanders ingadliwa yiDynamos abakuthathi njengomdlalo wenguqu kodwa bakuthatha nje ukuthi banqotshwe isitha. Yikho sinanzelela ke sibona kusuka kube lo dlame khona. Unompembe laye usuke ke waphambanisa kakhulu wangani ke ufeva ke iqembu leDynamos. Kubalandeli ke beBhoso ke kuyake kukhanya kuyikuthi ubuntu babo yibo sobuhlukunezekiwe, ubuntu babo yibo sobudiliziwe. Akusiwo nguqu kuphela, kuningi okuyabe kusenzakala. Siphuma kukhetho olutshontshiweyo kwabanye abalandeli benguqu, abalandeli beHighlanders, kuyabe sokuyisikhathi sokutshengisela ukuzonda khona lokungahlaliseki, lokungazwisisi, lokungathakazeleli okwenzakalayo ngesikhathi sokhetho. Yikho konke lokho bakutshengisa-ke kumdlalo wenguqu-ke kakhulu nxa iqembu leHighlanders linqotshiwe. Yikho sekubona kusenzakala lamhlanje akumangalisi. Umdlalo weHighlanders leDynamos awube umdlalo wenguqu kodwa-ke kuba-ke zopolitiki, ngezepolitika njalo kuphinde kube ngezemihlobo. Yikho ngezwa-ke ingoma ezihlatshelwa-ke ngabalandeli beHighlanders, ingoma ezihlatshelwa abalandeli beDynamos kuyabe kuyizingoma-ke ezitshengisela-ke
imihlobo yabantu kuthuka imihlobo yabantu okutshengisela ukuthi hayi imidlalo leyi ke kuba yimpi akusomdlalo wenguqu yikho ke kobulawayo kabalandeli be-Highlanders ngowabo mbono la ukucabanga kwabo iqembu laba kumelanga linqotshwe lapha ekhaya ikanti labe-Dynamos ngokufanayo elaba iqembu laba kumelanga linqotshwe ke i-Highlanders linganqotshwa yi-Capes United linganqotshwa yiloba yiliphi iqembu mbochicken ini kakubi lo dlame.
Hello ke ngumnumzana Edwin Ndlovu olandela ezemdlalo wenguqu obexoxa icingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Umongameli Emerson Mnangagwa usenqume ukuba owake waba ngumeya wedolobho lakwabulawayo umnumzana Joshua Teke Malinga kumele aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe i-National Hero. UMalinga ubulewe ngumkhuhlane wemvukuzane ngolwesihlanu webusuku ele minyaka yokuzalwa engamathuma isikhombisa lasithuba munwemunye 79. Ube ngumcebisi kamongameli ledale lekhabhinethi. Kundaba zabagogekileyo abebandla le-CCC bethule amazwi enduduzo kumdeni kamuyi ngesizwe amazwi esiwathunyelwe isiphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Ibandla le-CCC likhala lemuli ka-Dr. Malinga kwaba yimeya wakobulawayo njalo nguye wasebenza gadalala ukuthi abantu abaphila lobugoga bananzelelwe kwaze kwafoma i-Council of the Disabled. Ngubaba edelozelo elobubelo ezwisisisa ngempilo yabantu jikelele kodwa ngabantu abakhubazekileyo. Thina lo babu uChamisa lebandla le-CCC sikhala lemuli yakomalinga lemuli yakobulawayo lesizwe sonke jikelele eseZimbabwe ukuthi silahlekelwe ngubaba ede ephezu kwe-political persuasion. Mina engikhulumayo uMagalela sisebenze sonke kukomiti ye-COPAC inyanga ezintathu sicubungula sisebenza labantu beZimbabwe saze sabhala i-constitution lapho esananza khona ukuthi abantu abaphila lobugoga ngabantu abafanana labanye abantu abafuni i-discrimination ngisho laleyo kuthiwa yi-affirmative discrimination bafanele ukuthi baphile impilo ephilwa ngabantu bonke jikelele. Ngalokho sithi lala ngokuthula mfo kaMalinga uliqhawe lesizwe noma bezakwenza iqhawe elithile kodwa ukuphila kwakho wazikhethela ukuba iqhawe ngoba usebenzile uhlakulile wathintitha. Namhla sine-constitution ekhuluma ngokunanzelelwa ngobunono kwabantu abaphila nge-disability. Siyabonga abakomalinga abasiphiqhawe, siyabonga lemuli yakomalinga etisiqinele iqhawe lethu. Siyathi sidilala ngokuthula iqhawe lifa ngobuqhawe kwalo.
Hello ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda isiphathamandla sebandla le-CCC. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi kulenhlanganiso evzivimbe imizamo yamanye amazwe awe-SADC kade efuna ukuthi kwenziwe umhlangano wesiphangiphangi phezu kodaba lwempumela yokhetho lweZimbabwe. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi inkokheli yebandla le-ZANU-PF edabuka esigabeni seMathebeleland South ihlangane lomongameli Emerson Mnangagwa ngomgqibelo eHarare bamtshayela ihlombe. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani, sanibonani ku Studio 7. Basakazi wethu siyabonga ukusinikeza izindaba ngolimi lwesiNdebele. Siyabuza lapho ukuthi so into le ivele yekelwa nje ekamnankakwe nje wahlala nje kanjalo. Yazithina kusiphathi kahle abanye, sithole kanzima emazweni lapha.
Siyabingelela Studio 7, siyabonga. Hayi, ithemba likhona masizwa bekhuluma obaba omagalela amafasibanda. Ngoba hayi bakhuluma abafowethu, bakhuluma kahle kakhulu, bayizwakala futhi noma bekhuluma. Ukuthi bathi imfumba ungayiboni sisitha sakho. Ikhulumile i-African Union konke lama-SADC ukuthi ukhetho lweZimbabwe alukho. Akuna president, akulabani. Siyabonga kakhulu ithemba lathi sahlala sina. Kuze kulungile izwi lakithi ngoba vele one day is one day kuzoluphela. Laba bazikhulumela nje laba bezani ngoba babamba izinto zonke ngenkani. Bacabanga ukuthi mabe sezizinto kumele kwenziwe ngenkani. Kodwa umhlaba ukhangele ubhekile. And lesi sikhathi samanje ukuqilibezela ngoba bakwenze ngokuthutha ngoba wonke umuntu babonile ukuthi bazama ukuqilibezela besebenzisa izeki. Siyabonga kakhulu i-SADC ngathi bangamanathi kuze kuse. Walapha sisemnyameni ngaphansi kwesandla sezanu PM. Siyabonga.
Mbingelele enkundleni. Hayi, basakazi, ipolitics yaba ngenye into. Ekwazi ipolitics yathi abantu behleli bezwana kodwa kungene ipolitics iyenze abantu begcine bengasazwani. Siyezwa kulamalanga njengoba abantu befungiswa lapha. Abanye bengamakhansela, abanye bengamamemba seParliament. Isimanga yikuthi sizwa omama ama bekhuluma bethi bayajabula lawo bangenile mhlawumbe kuba yikhansela kumbe kuba yimember of parliament kodwa ebese sithi yena ulande ukuyamela omama. Kuyadanisa khona lokhu ukuthi umuntu mayekhethwa esikhundleni ebese sithi yena ulande ukuyamela uhlangothi oluthile. Manje obaba ke bona bayamelwa ngubani ngoba uma ngempela sizasebenza ngendaba yokuthi umuntu ongumama engakhethwa ukuthi ebe lesikhundla esithile kupolitics ungenele ukuzomela omama. Manje kusho ukuthi liphela nabo baba labo kuyafanele ukuthi bengangena esikhundleni bemele obaba kambe kuyabe kuyisizwe esinjani. Mina ngicabanga ukuthi abantu uma bengena kwezepolitics bangenela ukumela abantu hayi kumela umuntu othile. Ngicabanga ukuthi yipolitics embi ekuxabanisa abantu, edivide abantu. Abantu abakha bangabafana uthini ngabo, kusho ukuthi abantu abakha bangabafana kabafiseli impilo enhle ngoba yena ukhetha ukuthi uzomela omama labantwana abangamantombazana. Asike sibe nepolitics ecacileyo eyemukela wonke umuntu ukuze sibe lokuthula sihlayisaneni kahle emhlabeni. Yindlela engibona ngayo mina.
Linjani mashabezulu, linjani mashabezulu. Sicela uncedo lapha emahashula bakwethu. Abantu kuthiwa ngenxa yokuthi sivotele i-CCC bathi bona kungcono basifakele amanzi eledoti. Kuphuma idoti yona ngokwayo eyetoilet phakathi kuphuma amaphisi lapha emahashula. Phakathi kwam empompini straight kuphuma amaphisi edoti empompini yokunathwa ngoba livotele i-CCC. Yinto enkwesinceda sisela manzi lapha. Amanzi angikhona ayi amaphisi aphumayo aphuma ngapha amaphisi phakathi kwempompi encane. Hayi, incedani baba.
Studio 7 inhle, Studio 7 inhle. Siyabonga kakhulu kakhulu ukuthi libe lisicebise lapho seza amaphutha khona. Siyakubonga lokho kabo. Ithini ingaqedi isikhathi. Ngilesicelo kubalaleli be-Studio 7, kubalaleli bonke likhona. Cela ukuthi lingaluzi ithemba masinyane ukukhiphizanwa somsebenzi olula. Lingaluzi ithemba lapho sengani selikhuluma ngamagama abuhlungu ngopresident wethu lesi nichamisa. Hayi, izanu kayisiyo ukuthi ichiphile ehlulo Joshua Nkomo yehlulo olokuzeni kulokhu lonke labo ojankirayi. Ayisiyo party phumalula kodwa asizinikeni ithemba lokuthi simncediseni umntwana ngemthandazo. Akukapheli okwinto lokhu, kusesendleleni enkulu silapho kuyakhona. Izwa abanye sebehleba lathi ithemba siyokhuluma kubi, kasakhulumi sethule, ngani wahamba ekhoti. Hayi, engavela ekhoti olokhu malaba bengajaja kuphela sokuhle kwaphela kusela futhi. Uright ngayangange ekhoti elwisane lakho before khoti ngoba ungavela kusekhoti ujajwe sokuphelile. Siyabonga sihlobo zami lonke nje, ake sizinikeni ithemba, ake sizinikeni ithemba. Imbono siyakwazi mningi, siyabona siboni ngasolinye, siyahamba sihambe ngonyawo olulodwa, siyezwa sizwa ukufana nayo. Sicela sibekezeleni, simbekezeleni umntwana simfake emthandazweni kuphela. Ngiyabonga.
Sanibona, sanibona uChris Gandhi. Ingadi, Studio 7, na speedy, speedy. Sasajabula thina maNdebele, sasajabula usiku lethu olwenzakaleyo. Usiku lethu ukhumbule inkosi yethu uMzilikazi kaMashobane. Siyabulela kakhulu wasumbula ngizozihamba ndisaza kwinto uyi-one andithithi namhlanje bambini le nto ndi befuna ukusiphuca yona hayi zibuyele emasisweni zibuyele emasisweni ndisaqhubeka kathi phambili ngiyabona
Studio 7 siyabingelela emsakazweni siyabonga kuyadumaza kakhulu ukubona abantu bakithi bezimbabwe behlupheka kangaka ungala lapho abazakukhalela khona babazakubhekela khona ngoba ma besuka le khaya ezimbabwe abaningi bangene ebotswana abaningi bangene e-south africa kodwa la abase-south africa bona bahlangabezana nempilo yazithutha ngoba i-government ANC ayilaqiniso iyababona ukuthi usiza olubasusekwela kiwo kuyini kodwa bajika babuyele bayawotha umlilo wodwa lezigebenga ze-ZANU-PF lezi zizwe zisusa abantu kani bebalekiswa ukuswela amathuba omsebenzi abanye befonyelwa amacala bengabafuna ukubulawa abanye bakhona sebebulewa abazali labafo bazali bazintandane kodwa ma befika lapha i-government yona le khona ANC yaboramaphosa iyabajikela ibuya futhi ikhampeni ngabo kuma-election ithi abantu basezimbabwe bathatha imisebenzi befaka inzondo kubantu babo ukuthi babajikele bebatshisa everyday abantu bezimbabwe betshiswa ngabantu babo ramaphosa lana befoma lama-operation abangapheliyo bebabopha everyday befaka kungama-operation dudula ama-afrika bona uramaphosa beqeda bejike beyogcoka umnangako nguye oqale inkinga kodwa amazimbabwe baleke buya la esezintandane amanye engasebenzi imisebenzi ingekho ngoba emhlumlweni umandebeleni abantu bakhona bacindezelwa ngumnangako since 1980 kodwa the same ANC government ikushaya indifa lokho kubuhlungu kakhulu ukuthola ubunzima obunje ungumzimbabwe obukhandwa ngamasibomo kanje angazi ukuthi abantu abangama-president laba abazifaka ngenkani ukuthi kuyoze kube nini sabo
basakazi be-studio 7 ngiyabonga kakhulu ukuthi lingithumele izindaba ngizwe lami okwenzekayo ekhaya mina ngingumahubo mahlaba ngilapha e-Johannesburg ngihlala e-Cosmos City fisa ukuthi kuqhubeke ngokuthula kunje noma sokukhitshwa ama-results nale impumelelo ezaphuma abantu bengaxokozeli abantu bengabi lomsindo kungabi lokulahleka kwemphefumulo yabantu okudinga ukulungiswa kulungiswe ngokuthula kungela kulimazana kungela kulimala kwempahla isifiso sami lo mthandazo wami sidubekile kakhulu isizwe sakithi seZimbabwe akumelanga siphinde futhi abalwe sibangama-election akulungiswe ngendlela yomthetho indlela eqondileyo kungala kuchitheka isifiso sami lo mthandazo wami ngiyabonga
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, inkosi uMohammed wakwele Morocco usebonge amazwe ambalwa aphathise ilizwe lakhe kulandela kuzamazama komhlaba okudilize izakhiwo kwabulala abantu abayinkulungwane ezimbili 2100. Kwelunye udaba lanxa umnotho welemelika uqhubeka utshengisa ukuthi inhlelo zikamongameli Joe Biden ziyasebenza ucwaningo olusanda kwethulwa lukhomba ukuba iningi kalithembi uBiden kwezenotho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Tim Moringai.
Umnotho welizwe leAmerica ngathiwa uba uBiden hawu udonsa ngefalasi sibili ngoba sibona ukuthi i-economy e-America has grown in leaps and bounds. But ngibona ngathi ama-Democrats abakwanisi ukubuya befake emaphepheni la ku-internet ukuthi izinto abaziyenzileyo mbeni bamelele ukuthi kuqalise ukukhankaswa kwe-next year ukuthi babuyele ezikhundleni zabo zombusazo we-America. So hayi ngiyabona ukuthi i-economy umnotho ngabo uhlala uhamba njalo until next year hayi ngibona ngathi uBiden bazambisela despite the fact yekuthi bathi his age he's old ungathiwa he's a steady hand on the plow.
Alo ke ngumnumzana Tim Moringai esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Ngambe ukubuyiselwa esikhundleni sokuba ngumsekeli kamongameli welizwe kukamnumzana Kembo Mohadi kuveza ukuba uhulumende esilaye ngonjani. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.